ngiyathoko simoyeni ngangibona wena ungoyishila njalo njalo oh njalo nami singifumbethe amandla no thando lakho sengiyabona ngiyathoko simoyeni ngibona wena ungoyishila njalo njalo oh njalo nami
Jalo, jalo, oh jalo.